babanko mokuzima ngoba kathesi ngicharikhandi ukuthi ngikalisele emabhukwini abantwana bathathwa amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama 32 pages umntwana oyi-1 usesecondary ufuna amabhuku angu-25 lo laba abanye bafuna omunye ufuna 11 omunye ufuna 9 singakangeni ku-school fees nakuma-uniform
ama-school fees wona ami njani le ntengo yama-uniform
ayinte kuyama-uniform yasuka ibisezama $10 kathe siyibiza ama-$54 emakhaya ngapha i-school fees sikuqansile besiku-$15 siye ku-25 abesecondary sebe kuma-$75 besuka ku-30
uza kwenza njani pho Dube
vela ngisela plane ngoba kwalapha imali endayo ngikwanisa ukuthi engxenye omunye ngimnika ngu-4 omunye angu-5 ngibe lokhu endinga imali iyahlupha ekhaya vele kayitholakali
abanye abazali esigabeni bona bami njani bathini nxa ukhulumisana lapho
sicalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho ngapho uyakuthi udinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana i-ball point mboni yekudola kathesi $10 so vele uhlupho lwakhona lukhulu akule singathi uhlezi kuhle hayi kunzima
uthile ukuthi abakho bathathu nxa usuhlela kuhle imali yakho imali edingakalayo emntwaneni munye ungayihlanganisa yonke uyabufuna malini
mbona ngani ispecial owe secondary othi ukuthi ngiyabe ngifuna ama-120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikolo konke kukwanile laba be-primary mbona avele imali yakhona isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yangiphica ingqondo ngoba ayiningi vele isindidluleleke imali angisayikwanisa njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi
osesecondary lo ukufombani
uya ku-form 2
abe-primary ke
abe-primary kulo grade 7 lo grade 2
uhulumende alubana elalele isiphathamandla bona obaba umnankagwa kuyini ongathanda ukubatshela khona
into ekade engabatshelana becela ukuthi aluba bazwela ispeshali ebantwaneni ngoba kuzavela abantwana ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona ukuba zahamba bonke esikolo bazame ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni akho zikhona inhlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifake amabhuku ezikolo konke anokwakusenzakala kudala kanti kwakuqondanga kudala sasisithi ibhuku lingaphela uhambe uyejindisa kodwa awuzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enjengamabhuku kathesi impilo inzima emakhaya vele akuplanti ebambekayo